Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Yendaba yethu namhlanje, uhlangothi lwezimpila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngiyabukumthani weCovid uyabuhlaselwe yifulu enkulu.
Abaphilisa uhulumende bachodoza abatsha abakubandlalazana PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphalele kumbe afele eofisini kamongameli.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyele emuva.
Kulungiselelwa usuku lwe-anti-sanctions day. Abanye bekhala ngezijeziso zenoto ezafakelwa abakubandla lezanu PF.
Ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu alubana ngabe akhushwa.
Kodwa kulabanye abathi izijeziso zenoto lezi kazilani lokubhekanela abantu eZimbabwe. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo sewabulala abantu abedlula inkulungwane ezinye lengxenye 6,668 soloko waqhamuka nyakenye eZimbabwe. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 133,000 sebabanjwa ngumkhuhlane lo, kwaphepha abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,000. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula kancane izigidi ezintathu 3.3 million sebejove ijekiseni yakuqala, kuthi njalo asebejove esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Kulabatsha kubandla lezanu PF asebefuna kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungenela iminyaka elitshumi. Abatsha laba bathi uMnangagwa wenza kahle, ngakho-ke kumele ukuba kwengezwe iminyaka yokuhlala esikhundleni sikamongameli ukuze asebenze ngamandla ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli uvunyelwa ukuhlala esikhundleni engakhethwa kabili kweminyaka elitshumi. Kungedlula lapho kasavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kuguqulwe lokhu kwenzela ukuthi abantu baqhubekele phambili bevotela umuntu abamfunayo. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa ulakho ukugugela njalo ukufela esikhundleni sikamongameli. Amabandla aphikisayo athi okwenziwa nguMnangagwa kwedlula kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Osekela ibandla lezanu PF uMnumzana Eliphas Mashaba uncoma abatsha abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale isikhathi eside esikhundleni.
Ama-youth ananzelela ukuthi i-economic revival sokungazathi kuyakhanya, empowerment ama-youth, ilizwe lithule, imigwaqo iyalungiswa, ama-mines sikhangela izinto zonke zidevelopha. Ngakho ke ama-youth nje ama-youth bethathwa lolo udumo, bethathwa imisebenzi emihle le abathe bayikhangela, balalo ilungelo lokufaka izifiso zabo ezokuthi kambe umkhokheli onje nxa ade ngaphiwa isibanga eside kambe angasinika ama-results anjani.
UMashaba uphinde wathi
yebo yenxa ngaso sasinguye sasila the past 35 years kuthi udingayo ilizwe leli lisekhanani. Kodwa uvele usithembisile yena upresident uMnangagwa ukuthi sifuna ukuthi sifike eKhenani. Ngakho nansi kuKhenani abantwana bakhangela ukuthi kambe nxa bengaba belaye kusiya kusiya kungazake kulunge yini. Isifiso sethu sonke njengeZanu PF ukuthi ngakwenzakala, kodwa ke umbono wabo njenge youth league kunjalo singakhohlwa ke ukuthi bese sikhangela ukuthi silama silemgoqo ethize esilayo engenza khona ukuthi kwenzakale.
Kodwa umnumzana Mkhondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwazi Republic Party, uthi ibandla elibusayo ligangile.
Sikubona kuyinto lokuganga phakathi. Anyway, sasihlala sibatshela abantu njalo sihlala sibatshela ukuthi akulaza new dispensation lapha. Ngezindlela kuyasibonisa ukuthi layo sengabusa mhlawumbe bazadonsa 30 years njengoRobert Mugabe.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla lezaphu.
Kufana nalokhwana kwaMugabe ukuthi omkakhe laye kwase ungani vele sebengama-demigods elizwe ukuthi bazikhulumela lokho abakufunayo ngenxa yokuthi iparty yabo iyavuma ukuthi kona bacontinue umuntu abuse aze afe. Akulunganga ngokubona kwami. Hhayi, ama-youth kabanikwa isikhathi labo babuse kuzanu p f bona ababakhulumayo kathi bona bazibona ukuthi abazoze bafa babuse. Kabangene babuse kuzanu p f nxa ukuthi bayangena.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, ulombono ofanayo.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyele emuva. Sasicabanga ukuthi phela njengoba isisekelo sombuso welizwe sesifake isiciko kumbe isivalo kusikhathi umuntu angabusa ngasilizwe ukuthi abantu bayabona ukuthi yingqubekela phambili esiyenzayo. Kodwa hatshi, njengoba likubona izanu izahlala izanu izahlala izama ukuya emuva.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana efidlela Ncube uthi akumangalisi okwenziwa libandla lezanu p f.
Into ekhulunywa yilaba batsho ukuthi ababusayo babuse kuze kube phakathi naphakathi, kususwe lokho okuvimbela ukuthi umuntu ahlale kuze kube ninalini esihlalweni, kuyinto egange kakhulu. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ubuyanga lokungasebenzi okwabasha kukhulu kakhulu eZimbabwe okwedlula emazweni wonke omhlaba. Kubangwa yini? Kubangwa yikuthi bona laba ababusayo bayehluleka ukubusa kahle ilizwe. Ngakho-ke kuyamangalisa nxa uthola abatsha beyibo abakhalela ukuthi lobo usedilize ilizwe obabangela ukungasebenzi, obabangela indlala, obabangela ukungaqedi isikolo ngendlela efaneleyo, kabuse kuze kubini nanini. Yinto engacabangiyo-ke leyo engafanelanga yamukeleke noma kutheni.
Isisekelo sombuso welizwe kusigaba sokungamajumi ayisitshiyagalolunye lanye, section 91, sithi umuntu osewo wangena esikhundleni sikamongameli okweminyaka elijumi kavunyelwa ukuvotelwa ngozulu. Kulabantu abathi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu p f. Labanye njalo abathi ibandla elibusayo kumele lijeziswe ngoba abalandeli balo bephula ilungelo loluntu. Bakhuluma lokhu ngesikhathi kulungiselelwa usuku lwe-anti-sanctions day kusasa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo kusasa ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-anti-sanctions day. Amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela ilizwe leZimbabwe elithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu p f ngamazwe entshonalanga. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Kukhangelelwe ukuba abalandeli bebandla lezanu p f bazatshengisela emigwaqweni besithi kumele zesulwe izijeziso zenotho. Umnumzana Washington Mlotshwa ohlala koBulawayo ngomunye wabantu abathi isikhathi sesiside kukhalwa ngezijeziso zenotho lezi. Uthi sekufanele ilizwe leZimbabwe lidinge ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho.
Indaba yama-sanctions sesikhulume ngayo kakhulu kusukela iqala ngo-2000. Ngakho somele sibe yilendlela ezokuthi sikwazi ukuthi sikhulise umnotho wethu regardless ukuthi kulama-sanctions kumbe awakho. Ngibona ngani into esibulalayo kakhulu elizweni lethu yindaba ze-corruption. I-corruption yiyo esiqedile. Singakhipha i-corruption kusukela phezulu kuhulumende kusehla kusiya phansi, izinto zizahamba kuhle ngoba iZimbabwe yile mali. Imali iyayenza through i-diamond, igolide, i-platinum and everything, but because of i-corruption asiyiboni imali leyi isehla siya phansi siyabhenefitha umuntu ophansi.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi ilizwe lithwaliswe nzima ngababusayo hathi izijeziso zenotho.
Okubuhlungu leli langa noma lifakiwe yikuthi vele ilizwe lethu alikwazi ukugcina abantu balo. Inkokheli zeZimbabwe zizikhangele zona. Ama-sanctions lawo aletha ubunzima obukhulu, angezelela ubunzima emuntwini oZimbabwe lwana ozidubekelayo. So mina ngithi hayi, ama-sanctions kawakhitshwe ye, angakhitshwa mabi ye, kodwa okokuqala yikuthi ilizwe lethu yile lingenzi kahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Obed Bebe ohlala enketha kobulawayo.
Izijeziso zomnotho lezi ayisizo zikaZulu, zivele zikhangelele abaphatha amandla bakahulumende lamankampani ethize. Kodwa ke ngenxa yokuthi uhulumende wethu ujayele indaba yokuthi ebe ebhada omunye ngodaka, yena kunguye ophakathi kwenkinga, yikho sithola ukuthi uthi yena ama-sanctions lawa yiwo ahlasela uZulu. Kodwa ke kunguye ohlukumeza uZulu ngentando yakhe, esenzela ukuthi kukhanye kumbe kubonakale ngathi la ama-sanctions alimaza uZulu.
Kodwa umnumzana Greta Sibanda uhlala emganini kobulawayo uthi izijeziso lezi zithwalise nzima abantu eZimbabwe.
So ama-sanctions abuyile njalo, they actually affecting abantu kazana. Laba abantu okuthiwa khona kumele ukuthi babe affected, ngabakho affected. Ama-companies lawo kuthiwa khona are related le ZANU-PF, ama-companies aqhatha abantu abaningi. So ngalokho ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu.
Osekela ibandla le ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yanikwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona.
Singakhala iZimbabwe ililizwe elifa eliphiwe ama-sanctions, liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba belenjongo zabo abalazo, ikakhulu sikhana inotho isila eZimbabwe. Ama-sanctions la singathi kufana lo muntu okuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo. Ngeqiniso ngeqiniso akula kuphila abantu beZimbabwe singathuthuka kumbe siye phambili sibotshwe inyawo njengakhona kwama-sanctions lawo.
Umnumzana Thomas Hastings okhangelane lenhlelo ezitshiyeneyo esigodlweni seMelika kwele Zimbabwe ngeviki ephelileyo eHarare, wenze umhlangano lonkosazana Elena Duhan isithunywa esenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations, ohlolisisa ngomonakalo odalwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Unkosazana Duhan ukhangelelwe ukuba uzagqiba uhambo lwakhe kwele Zimbabwe kusukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wezemaphandleni namhla sisendaweni ezijiyeneyo. Sizaqala ngomnumzana Taimo Mpofu ohlala ebulilima esabelweni seMathabeleni South.
Sibhizi ngohlelo lokubhalisa ukuthi abantu bayibhalise ukuvota, especially abatsha, ngoba abantwana abaningi bebengakuthathi serious ukuthi kumele bavote. Plus seyihlangane lohlupho oluningi lokuthi abantwana abaningi kakhulu emakhaya abakatholi izithupha, yikho okunye okusafekthayo. But sibhizi sibe nizamo esiyenzayo ukuthi abantwana labo bezame ukuthi bathole izithupha ngobakhona kulilungelo labo.
Omanje sizwe umnumzana Sibangelizwe Siziba.
Ngihlala eNkangezi, ngingagula umkhuhlane we-COVID. I-COVID ikhanya uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu, sivaleke, senziwa iziphehlela eziningi eziba khona khonapho. Then ngokuvaleka kwesifuba la ngakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Ngokuswelakala-ke komoya esingathi i-oxygen emzimbeni kubangelwa iziphehlela eziyabe sezivale esifubeni, kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ukuhamba kwesikhathi ugcina usizwa nje ubuhlungu umzimba wonke. Ungananzelela-ke ukuthi ifulweni layo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba, usesaba ukufa, usungaselaqiniso lokuthi uzaphila.
wesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane ugcine usumkhulela.
Sirugqiba lapha uhlelo lwezemaphandleni, asihlanganeni nokuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, singasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwemelika olukhangelane lezethekeli kanye leziphepheli luthi kulabantu abaningi kakhulu abadabuka kwele Afghanistan ababaleke kulelo lizwe okumele amaphepha abo alungiswe ngendlela eqondileyo yizisebenzi eziyisithupha kuphela ehofisini ye-US Citizenship and Immigration Service. Umsakazo we-Voice of America uthi ngeviki ephelileyo uhlangothi lolu bekumele luhlolisise amaphepha abantu abadabuka kulelo lizwe abafika inkulungwane ezilijumilane 14,000. Laba ngabantu ababalekela umbuso we-Taliban kwele Afghanistan. Umsakazo we-Voice of America ubika njalo ukuba abaqatshelwa ukuba ngamaloqatsha bahlasele intolongo eye-Oyo State ngolwesihlanu kwele Nigeria bakhulula izibotshwa ezifika amakhulu ayisitshiyangalombili 800. Izibotshwa ezifika phose amakhulu ayisithupha 575 zinyamalele. Abanye babo sebebotshiwe. Ukada Ahmed odabuka kwele Somalia njalo ongumhleli wezokulingisa usethole isicoco se-Golden Stallion kulandela ukunqoba kwakhe abedlula ijumilane ukuncintiswano kwabethula ukulingisa kumabonakude. U-Ahmed waloba ifilimu ethi The Grave Digger's Wife. So isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubulawa kwabesifazana ngamadoda abo. Sixoxa lo ngosizana seludewa othakazelelwa nguZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook.
Indoda yathatha ukuthi umfazi yinto nje, yisikorobho nje. Angazi ukuthi ngingayibiza ngithini. Amadoda, they don't value abantu besifazane, kodwa abantu besifazane baqhakatheke kakhulu empilweni zabo. Lento yiyebenza ukuthi khona ingqondo zabo zingakwazi ukucabanga kahle, bagcina imfihlo ngaphakathi ukuthi noma unkosikazi wakhe engabenza iphutha akakwazi ukuthi amconfront asho athi mama abantu abamngenza into ethile kuzomele ayophuza utshwala angabuyi njalo akhulume abuye nje kuphela akhwele azehlele ayenze nje umntana abantu ingungu yakhe kuze kugcine kufike emaphethelweni ukuthi ambulale.
Kukhona okunye na okwenza ukuthi kube njalo?
Amadoda ayajola too much. Athi mayesebona ukuthi hayi sokumnandula ngaphandle acabanga ukuthi lo mfazi osendlini akasengiyo mfazi, kungcono ngimshiye, kodwa ngeke ngize ngimshiye ngamane ngimbulale than ukuthi ahambe, ngoba uma ephuma ezandleni zami uzobonwa ngenye indoda, and leya ndoda uma imbona izomphatha kahle ukudlula yena. Lento yinto engayifuni ukuthi abone umunye umuntu wesifazane ajabulile. La madoda anengqondo yokubulala abantu besifazane benziwa ukuthi khona abakwazi ukuphatha vele umuntu wesifazane kwasekuqaleni, abayazi ivalue yomuntu wesifazane. Kuthathwa nje umfazi ngoba kuthiwa khona kumele ngithathe, abathathi umfazi ngoba bemthanda. That's why umuntu ebe nesibindi sokumbulala. Umuntu uyahamba ayojola ngaphandle kube mnandi ngale ngaphandle, ethi uma esefika endlini unkosikazi wakhe akasamboni, egcina sembona njengathi inyamazana, engathi ngesinye nje isilwane okumele nje asibulale la endlini. Kwenza ukuthi azabulala umfazi wakhe ayozijabulisa ngaphandle nalabo abajabula nabo.
Phosela ukugcina nkosazana Dewa.
Isikhwele ukungabi nesibindi sokuthi ahlukane naloyo muntu notshwala buyababusi abantu besilisa ukuthi benze izinto ezimbi. Utshola kunayinkinga, umuntu uyenenkinga nengqondo yakhe yenenkinga nenhliziyo yakhe yiyo enenkinga emenza ukuthi azefikelele kuthini ithi ngibulale lo muntu. Kuyinto nje enzeka mihla amalanga, abantu besifazane bebulawa ngamadoda wabo, ama-boyfriend abulawa ama-girlfriend wabo. Yindaba yokuthi amadoda anenzondo, anenzondo enye singayazi ukuthi khona ivelaphi. Ichitha nje igazi abanye abantu abakusabi. Uchithe nje igazi kankosikazi wakho ngabantu abakho besale nje bengelayo umama. Kuvuke kusasa maso kuthedliwe subona ukuthi lapha ngenza imistake, loyo muntu usehambile, loyo muntu akasekho. Umuntu othe washiya abakhe abazali wathi ngizakuwe ngoba ngikuthanda, ngizakuwe ngoba ngifuna ukuthi ngibe ligugu lakho, ube ligugu nawe enhliziyweni yami, kodwa uvuke umbulele ngendaba nje yenhliziyo embi nesikhwele nenzondo nje abanayo notshwala, ukubuswa nje butshwala. Ngiyacabanga ukuthi yizo lezo zinto. Ngiyafisa nje ukuthi ngabe kuthiwa ngelinye ilanga ngiyakhuluma nje phambi komsakazo, ngiyenze ividiyo ngokubulawa kwabantu besifazane, ngoba lento lena yinto nje khona, yinto embi, yinto esijwayelekile. Abalandaba nje amadoda nje bayalichitha nje igazi.
Namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixuxa loNkosazana Seludewa othakazelelwa nguZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook ngelethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Inkosi ibe nani namhlanje silalele ilizwi lakhe.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele ivesi eyaziwa ngabantu abaningi, sasiyifunda esikolo, uJohane uchapter 11 ivesi 35 ithi uJesu wakhala inyembezi. Nxa siya phezulu ngalesi yananzelela ukuthi uJesu wayekhuluma labo Maria lodade wabo lamanye amaJuda labo Martha bemtshengisa ukuthi uLazarus umngane wakhe kasekho. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wathe babona bekhala lamaJuda ayefika khonapho la bekhala, wabubulala emoyeni uJesu kodwa wagcina ephumisela ekhala inyembezi. Abantu abaningi singene phakathi kwesikhathi sobuhlungu nge-COVID-19, silahlekelwe izihlobo, sehluleka ukuyazibeka, ikanti njalo abanye sedlula phakathi kwesimo esinzima empilweni zethu okwasidabula umoya, isimo esasenza ukuthi kube lokulahlekelwa. Ngakho ukulahlekelwa lamhlanje engikhangela ngakho kungabe kuyikulahlekelwa okuze ngokufa. Khathesi abafundisi abaningi ngobulawayo siyakhala ngoba silomngani wethu umfundisi uBishop uMdenda owabhubha ku-car accident, into ebuhlungu kakhulu esasingayimelanga. Abaningi sasikade sike saxoxa laye iviki yona leyo, abanye ade bemmelele ukuthi abuye ku-conference kodwa sezwa sokusiza indaba ezinjalo. Ngakho indaba ezithusayo ezidabula inhliziyo okokuthi abantu abaningi nxa ubikelwa lombiko wokufa uyabe lokuvuma ungafuni ukuvuma, usale uthi hayi akwenzakalanga lokho. But nanzelela into eqakathekile lapho esitshengiswa nguJesu, yikuba uJesu uyatshengisa ukuthi ukufa yinto eyenzakalayo kuwo kumuntu oseselapha emhlabeni ngenxa yokungena kwesono. Ukungena kwesono kusho ukuthi kwaletha ukubhubhiswa, kwaletha ukufa. Ngakho yinto ezayenzakala. Okwesibili, siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakudala phakathi kwethu ukuthi sibe le mizwa, sidabuke enhlizweni zethu, sizwe ubuhlungu omuntu angeka kuwona, umuntu oyabe phandle. Into eyenzakalayo njalo into kumele siyivumele ukuthi yenzakale. Kanti okwesithathu efuna sikunanzele ukuthi uNkulunkulu wasinika indlela zokuthi selapheke umphefumulo wethu wedlule lesi simo. Indlela asinika yona ukuthi sikwanise ukukhala. Lapha iBhayibheli lithi uJesu wabubula emoyeni kodwa ligcina ngokuthi ku-33 uJesu wakhala inyembezi. Indlela uNkulunkulu ayidalayo ukukhala inyembezi nesikhathi esiningi sikukhangelela esintwini sasithi hayi indoda ayikhali, kumele ifele phakathi esifumeni. Kodwa kumele nxa ungumuntu ukhale, kumbe ungumfazi, kumbe indoda, kumbe umntwana, kuyavunyelwa ukuthi nxa usizwa ubuhlungu ngenye into ukhale, kube yindlela yokuzikhulula phakathi kobuhlungu lokho. Ngakho ukukhala uNkulunkulu wakudala ukuthi sibe le nyembezi. Nyembezi lezi zenzela ukuthi zitshengisele ukudabuka kwethu kodwa ziyikukhulula, ngesilungu esingathi ama-emotions. UJesu yena waye engunkulunkulu kodwa engumuntu kodwa simfumana eselahlekelwe ngumngane wakhe uLazarus ekhaya ngakho ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ukulahlekelwe ngqo ulahlekelwe ngumendo kumbe ulahlekelwe ngumntwana wafa abanye silahlekelwe ngumntwana esaphila kodwa angena iganga nje awazi ukuthi nxa uvuka ekuseni uyathola ngaphi ukudla kwabantwana kuba yinto ekuzwisa ubuhlungu le uNkulunkulu uthi duduzeka
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba lethu ukuphiliswa lokusiliswa kwemimoya edabukileyo ngegama likaJesu baba kufaka iculo elitsha enhliziyweni zabantu abakho ulethe ukuphiliswa nokusiliswa ubakhulule phakathi kwento le ebadabule umphefumulo ngegama likaJesu niyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla sisebenza ndawonye lapho umsakazi wecommunity podium ukulethulela lolu hlelo sikhangela inhlupho ezihlangana labasakhulayo emaphandleni ngevike edlule sixoxe lo nkosi khona David owasungula umsakazo wecommunity podium yedocumentary yabo abayenze ngenjongo yokuthuthukisa izakhamizi zenkaya kuliviki sipha ithuba kuzakhamizi zenkaya ukuthi bakhulume ngalokho abahlangana lakho asizweni okushiwo ngunkosikazi Rachel Ndlovu esinye isakhamuzi senkaya
indaba yesikolo isikolo sisithwala senzima iprimary ingaba seduze emtshajane la kodwa isecondary umntwana uyasuka ku grade 7 nxa umntwana esuka ku grade 7 obunye yabenza inhlandla angena emncinyane nxa esesiya esecondary uyabe siya emajoli ayempumelelo empumelelo kuyi 11 kilometers uhamba ekuseni 11 ngamvama uyiphenduka nxa ngakusiya phela umnyaka kambe kuyini okungaphuma sibini iqiniso lihle lapha abantwana ngababangaki ngathi kakho oyaqeda isikolo mpofika kufomu fomu
lapha lisanda ukuzwa umbono kaNkosikazi Rachel Ndlovu ngokuhlangana ngabatsha enkayi abomsakazo wecommunity podium baqhume njalo osakhulayo owagqiba izifundo zakhe kugrade 3 uThamsanqa Sibanda.
So mina bengile sicele sokuthi bengicelane uncediso ukufunda ngoba ngagcina ku grade 3 yesikolo. So ke bengicelane ukuthi lingcedise ngamabhuku ngibembala ekhaya ngapha. Ngifunde ukubala labanye bazabe bengcedisa. Ngoba isikhathi sakhona sibi nxa ngafundanga umsebenzi yakhona inzima itholakali.
Hayi siyabonga Thamsanqa sigqiba lolu hlelo zulukandaba asizweni amazwi kaAqueline Nkomo omunye wabasakhulayo okhala ngohlupho lwesikolo
funda empumelelo xa usuka lapha 11 kilometers hlanisa lokuphenduka yi 22 kilometers khatshana uhamba lokuphenduka uvuke ekuseni maybe ngo 4 ukuze ngilungiselele ukuthi ngihambe esikolo ngiyefika ngesikhathi sichayise ngo-4 ukuze sizofika ngapha mebhiki abe sokulanda ama-8 kabe kunzima ukuthi sihambe ngihambe siphinde siphenduke sikwanise ukufika ekhaya sibala kunzima swatsha ama-infomu ukuthi sivuke sibuyele so besicela uncedo lokuthi maybe kungaba le-transport yokuthi sithwale sihamba size siphenduke ukuze siphangile loba singathola amabhasikili okuhamba lama-torch okubala.
Lawa ngamazwi kaAqueline Nkomo ubekhuluma ngabe community podium kudocumentary yabo etholakala ku-YouTube phansi okwesihloko esithi Of Elusive Healthcare Education and Water, The Story of Nkaya. Njengalokhu esikushilo kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection ngeviki edlule, abomsakazo we-community podium kanye labe-Citizens Initiative balohlelo lwe-GoFundMe lapho baqoqa izimali zokwakhela izakhamizi zenkaya, isikolo lokunye. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile hambani ku-YouTube YouTube kukhasile community podium. Kwanele kwalamhla mthwakazo mohle mpapo mohle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. So dibana njalo ngolesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection. Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMikeobe. So dibana ngolesibili. Bye bye.
Siyabonga Mikeobe. Singakehluka nesihlobo sike sikhangele ebesikhokhela namhlanje. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abaphikisa uhulumende bachothoza abatsha abakubandla le-ZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphalele kumbe afele ehofisini kamongameli. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngoKipstube.